bekula bantu abafika amakhulu amahlanu 500 abakade besabela bedumisa inkosi ngesikhathi kulotshwa isivumelwano sokuba ilizwe liqhube ukhetho lwalonyaka lukamhlaka 23 Ncwabakazi olungela budlwangudlwangu. Umbuthano wanamhlanje wenziwe ngemva kokubulawa kwelinye ilunga le-CCC emzini oweGlenora eHarare izolo. UTinashe Chitsunge abakholo besithi akumelanga ukuchitheke igazi ngenxa yokudinga usekelo. Omunye wabafundisi abaqoqela umsebenzi umnumzana Trevor Masuku uchasisa kabanzi ngabakujongileyo kusehlakalo sanamhlanje.
Lokho esikwenzileyo namhlanje ngithemba elizweni leZimbabwe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba siyazi ukuthi kungeke kube lokhetho olunohlonzi kungela kuthula. Yikho ke namhlanje yikho besibize ama-political parties atshiyeneyo ukuthi abuye azozinikela ukuthi kukho konke okuzakwenzakale bazafaka ukuthula phambili.
Amabandla ezombusazwe alobela nesivumelwano lesi ayisikhombisa abalisa iZANU-PF, CCC, MDCT, UZA, UANC, ZAPU le-NPC efunga ukuba akasoze enze udlakela ngesikhathi ekhankasela ukudinga usekelo lokuvotelwa kukhetho. Ekhuluma kulomhlangano nomsekeli kanobhala wezokhetho ku-CCC, unkosikazi Ellen Shiriedenga uthi njengebandla bakhathazekile ngezehlakalo zodlakela ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho elizweni.
Ukuthi kube lokuthula elizweni njalo ngesikhathi sama-elections. Kodwa nje sisayinile njengebandla, kodwa kulokunye sikhalaza ngakho. Njengoba sikhuluma kunje sokhathesi sikulesidumbu omunye wethu obulewe ngabantu bezanu-PF izolo, and ngezinye izinto eziyingqakela nxa sikhangela udaba lolu olokuthula olwe-peace. Siyebo sisayinile, kodwa kakulungisiswe lokhuyani. Nxa kuthiwa umuntu wonke akasayine, sibone lebandla lezanu-PF lisayinile lamanye amabandla asayinile, kodwa okumqoka yikuthi bazalandela yini na izinqomo lezi ezikhona ku-peace flag.
Ilunga lezanu-PF elikade likulumbuthano umnumzana Fortune Chasi engummeli wemazwe we-South edayele ephalamende uthe ibandla lakhe liyaqakathekisa ukuthula, esithi kulusizo ukuthi sokubulewe ilunga le-CCC ngesihluku esinje.
Njengomhlangano vele ukuthula siyakuqakathekisa kakhulu, ngoba khona vele ngasithi khona sile-election sitho ukuthi umuntu kumele akhululeke ukuthi abe ngumuntu oqambayo umuntu amfunayo. Kunjalo ke siyacela kakhulu ebantwini bonke, bangabe ngabe ZANU-PF, bangabe ngabe CCC, MDC, kumbe any political party, siyacela ukuthi kuma-elections laba kube lokuthula.
Omunye njalo okade sembuthanweni munye unkosikazi Sekai Holland owaba ngumphathintambo wezokuthula uthe ujabule kakhulu ngesehlakalo lesi.
Ngifuna ukubonga labo bonke ababuyileyo, ngoba abaningi banxusiwe kababuyanga. Kodwa ke kuqakathekile ukuthi ilizwi likaNkomo uVice President uLanda lokhu silandela inyawo zakhe ezokuthi sikhangelane lokuthula ngesikhathi sokhetho. UZulu ngalandele khonoko.
Abanye abakade besembuthaneni lo bagoqela abasekeli bamabandla, amapholisa, ingatsha zikahulumende nabameli bezigodlo zamazwe aphandle afana le-USA, EU, Canada, Australia lamanye. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula kuphunguke izihlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.